uhulumende endaba edabeni lomafutha ezimoto yena akumelanga vele abe lokwenza le ndaba. Into emele ukuthi yenziwe ngamabhizinisi ukuthi intengo yakhona of course ibe regulated, but kuvele kumele kube yinto yamabhizinisi uhulumende aprovide kuphela i-environment esuphephe for ukuthi amabhizinisi aprovide i-fuel. Ukuthi angenele kusika kube nzima ngoba lokuthi indaba ye-fuel kuvele kwasala lokhu eyibambile yena uhulumende. Ukuthini lanxa esithi i-foreign currency lamanye amakampani asengayithola emabhenki through the auction system, but i-fuel locally allocated i-reserve bank, uyabuyelisa ke lokho kule problem yokuthi uhulumende uyangenela kakhulu lapho angamelanga angenele khona, okumele afake imithetho lama-policies kube yikho ukuqondisa amabhizinisi akuyona leyo yinda.
Kambe ngabe qinisile ukuthi abanini bamagalaji bengabe beyibambile besabonisisa ukuthi monetary policy ihamba njani?
Ifuel yona ngomthetho wayo ngazuye kuyiphilise kayisiyo nto ele profit eneyo. Ukuze uthole iprofit kuyabe kumele uthengise ama-liters amaningi, yikho kuthiwa is volume based business. So you are pushing volumes to make the money. If you don't push the volumes, you don't make the money. Ngoba imagine yakho yinani. So ukuthi ubajethi uyayibamba uyibambelane uvele wena kumele uthenge kwenyanga kulama-expenses kumele ukhiphe iprofit yakho lapho.
Ubone ngani uhlupho lusukela kukhona ukuyani ukuthi imali kayihlelwanga kuhle?
Amafutha wonke nxa uwakhangela uwalandela usiya emuva aphelela eminyango kahulumende ukuthi uhulumende kenze kahle. Kusukela nje ekuqaleni indlela ilizwe elibuswa ngayo kwehle kuye endleleni nje initial budget indlela eyahlelwa ngayo kubuye kuze ku-monetary policy. Konke khona okungakuhlanganisa yikho kwenza izinto zibe yilokhu ezikho khona ezenza umumo womnotho welizwe ungami kuhle. Ususithi nxa usungasamanga kuhle kube sokusika labanye abahlakaniphileyo ababona izikhala bangene babenefit edexpeso baba.
Ale imali yama-RTGS yenza uhlupho lwemali lube ngcono?
Okwakhathesi kunzima ukuthi ngisho ukuthi uyancedisa kodwa iqiniso epheleleyo uzakhanya ngemva kwenyanga kumbe kwenyanga ezimbili. Nxa bezakwanelisa ukuthi amakampani lawa afuna uku-importa izinto zawo athole i-foreign currency emabhenki ngerethona leyo ekhanga, nxa bezakwanelisa hhayi bazanqoba senihle. Kodwa nje angiboni bezakwanelisa ukuprovida i-foreign currency ngoba phela okwenza i-foreign currency ibe ku-demand ku-black market kayisimilingebe funa i-$50, ayisiso muntu owayefuna i-$200, ngama-companies abefuna thousands of dollars. Yikho kwenzayo ukuthi but ama-companies ezakufanelisa ukuthi ayitholi nge-rate ephansi, ama-businessmen vele ezafuna ukwenza i-profit. If they're able to get foreign currency ngemali ephansi or go for it, bayekele into e-black market. Kuzakwenziwa yikuthi ikhona yini i-foreign currency eyaneleyo ukuthi amakampani anjengabo-data afuna ukuyawoda izinto zokwenza ama-Coca-Cola ahambile ayibhenki ayithola yini. Nxa kunjalo hhayi i-monetary policy, but ngisho nje hhayi sikhohlwe siphile.